Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Hey, endikunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esihlabo khonapha elizweni, kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lalivele lizwelani, sibiseleni kathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Ye, siyabona ukubana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokho abakutholayo akweneli, njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantu ababo lokunye okunjalo abathe bayakufuna. Liyavumelana lakho yini?
Mina ngithi ngabe ababeli benkululeko yibo abamele bathole lawo ma-benefits. Abantwana bebemele ababeli benkululeko bethole enough to empower abantu babo. Bathina sanigilithwa kakhulu okokuthi kathese singabantu abakhalayo, sesifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufike ilanga lomsizi. But ngendlela ngabe sisendaweni e-right, thina singanakekelwa kusho ukuthi labantu abethu siyafanisa kubanakekelwa. Kodwa asizange sithole ukunakekelwa, asizange sikhangele njengabantu. Yikho kathesi ngo-crybaby, ngoba asinalutho vele, uyapaupas asinalutho. Ngabe silolutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala. Nxa kathesi kambe mina ngingathi uhulumende akuthengele mina impuphu, athengele umntanami, uzagcina kusasethengela lo mzukulu. But mina ngithi abaleli benkululeko kathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa.
Ye, sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngemva kokulwa empini, kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi. Lina njengabanye abalwa impi yenkululeko, bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso, njalo kukhona na elikwenzayo ukubaphathisa?
Baningi kakhulu. Njengekalakithela amaNdebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa. Bengatholanga ukuncediswa kunjalo. Kwakuvele ubandlululo lwaluvele seluqalisile ukuthi kuncediswa laba kakhulu laba hhayi. So into yakhona i-affecte ngapha eMatabeleland kakhulu kuma-axis. Abaningi lakathesi lokhu bethengiswa amanga kula nto ephumayo. Kathesi vele akulalutho. Imagine umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde, wahamba waspenda those years eganeni, eqeda khonapho kasakhanyelwa, sekukhangelwa bona bana abalutshana okumele bade basuke.
Manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na, kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lani lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la?
Ilanga leli sibuthi thina sisuthuseke kakhulu. Sinabafowethu abasala kuboZambia, eMozambique, ema-Angola, endaweni ezitheneyo. Indawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu labana kuyahanjwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhanjwe izikhumbuzo. Sikhona ngani sibavakatshela abakwanisile ukuyafika bahambe befike. And kungabi i-expectation ukuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa ngurhulumente. EZambia urhulumente angenele, e-Angola urhulumente la angenele, kufanane sihambeni sonke sikhumbula abanye bethu. Njalo ama-shrines abo must be well protected, abe yi-heritage, abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela eZambia, waphela eMozambique, waphela e-Angola.
Hayi, kuyezwakala isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sikonke, kodwa ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, ngiyabonga.
Hayi, hayi, lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle.
Ngiyabonga baba.
Lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.